Dokotela Chimberengwa uchasisa okunenyi ngowesilisa lo lokuthi uhulumende wathola njani ukuthi ulegcikwane le coronavirus lemizamo eyenzayo ngalolu daba.
Yeah, igama ngu-Dr. Chimberengwa, u-Provincial Medical Director we-Matabeleland North Province. Ngifuna ukuthi ngikonfirme ukuthi sesile coronavirus ebe-positive e-Matabeleland North. Kulondoda ohlala e-Victoria Falls, ovakatshe esiya e-United Kingdom. Uhambe mhlaka 7, waphenduka mhlaka 15, wadlula e-South Africa. So uthe efika mhlaka 15 wasefonela-ke udokotela esithi yena akezwa kuhle, ube ngani uyakhwehlela le eshaywa likhanda. Udokotela wathe embona wasenanzelela ukuthi uvele e-United Kingdom, lapho-ke uvele kulo mkhuhlane we-coronavirus njalo e-South Africa lako sekulo mkhuhlane. So sihleza mfaka ku-quarantine endlini yakhe ukuthi engaphumi. Kwangikhona-ke i-team yethu isithatha ama-samples akhona sahambisa for testing. Then izolo sasesizwa-ke ukuthi ama-results akhe abe positive. So-ke sesihle samfaka-ke ku-treatment, kodwa i-treatment yakhona ngenxa yokuthi ube lama-symptoms amayo ubongonika i-paracetamol ukwelapha ikhanda. Izolo-ke ube sesizwa-ke ngcono, sesithi sengumuntu osesilile kodwa-ke i-COVID ilokhe i-positive. So uzaqhubeka-ke ku-home quarantine okwesikhathi esifika 14 days. I-province-ke sesihle sathi thina i-rapid response team yethu esincedisana naye lo ogulayo sesilandelele bonke ahlangane labo. Abanye ube labo e-United Kingdom, abanye uhlangane labo e-airport, abanye isebenzi labangani. Sesibadinga-ke ukuthi siyenze-ke okuthiwa i-contact tracing, sibone ukuthi abanawo yini yomkhuhlane we-COVID. So ngamafitshane yikho-ke okwenzakalayo e-Matabeleland North Province. Ngiyabonga.
Ukhansila Mlandu Ncube ka-Ward 1 edolobheni lakoBulawayo uthi ikhansili ilesibhedlela kodwa badinga ukuncediswa ekwelapheni lokuhlolwa kwegcikwane.
Esikutshoyo ukuthi khona nxa kulwisana le-coronavirus leyo, uhulumende i-infrastructure isolation kalayo phela koBulawayo, abalayo ikhansili. So into eyenzakalayo ukuthi bona ikhansili mayibuya le ile infrastructure, uhulumende umele afake imali ngoba ukuposition engcono yokuba lezi mali zokulwisana la. Lokhu esithembele ukuthi nje ekuqaleni kubuya kwa-Minister of Health, wasithembisa izimali ezizabuya lokuyatrena abantu abasebenza kwa-municipality. So yikho lokhu esikumele.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Frankie Phiri yena usole kakhulu ukuqhubeka kokuthengiswa kwempahla ezindala eduzane lamahhofisi ekhansili.
Hayi, lapha nangifukusola ama-city fathers ngento abayenzileyo, because siyakwazi ukuthi abantu badinga imali. Mbone ngale esitholi khona phansi kwabo befake impahla, abantu bathengisa, laba abathengisa impahla lezamabhele. Sengizibuza right ukuthi kuthiwa right kuthiwa 100 people at a certain place. Manje ngiya labana abathengisa impahla baningi, abantu kuyaminyezelana kuyapitizela khonaphana. Nyama ukuthi city council lelo bifuna imali, kodwa but lokhona asukuthi uyifuna imali, ufuna ukusibulala sebulelini.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi sekumele kube lequla elaziwayo eliqondane le-coronavirus edolobheni lakoBulawayo.
Thina njengezakhamizi zakoBulawayo lapha eZimbabwe sesikhathazekile kakhulu ngokuzwa ngomkhuhlane lo okuthiwa yi-coronavirus osifikile. Sikhangela inlungiselelo, sikhangela isibe singathi ngesomnotho elizwe lakithi leZimbabwe, sikhangela izibhedlela zethu, siphinde futhi sakhangela labantu ngendlela abadubeka ngayo ukuthi singayikwanisa yini le into. So njengezakhamizi labantu bakoBulawayo sesiyenze inhlanganiso okuthiwa yiBulawayo Citizens COVID-19 Task Force, lapha esibiza khona wonke umuntu koBulawayo, akula political party, akulani, sibiza wonke umuntu wama-industry, wonke umuntu ongabe koBulawayo ukuthi sibuye kwenzela ukuthi sincedisane singabantu bakoBulawayo ukuze silwisane nomkhuhlane lo we-coronavirus, kwenzela ukuthi abantu bakoBulawayo bengafi kakhulu, ngoba sibonile kwezinye indawo kwamanye amazwe abantu bayafa, amazwe adivelopa ezidevelopileyo amazwe alezinto eziningi zakhangela thina uBulawayo ukuthi kasilaludo khonapha koBulawayo kuthiwe sile Thorn Grove khonapha nxa singagula koBulawayo bangaka abantu abangangena khonapha eThorn Grove so sesihlangene sayenza umhlanganiso okuthiwa iBulawayo Citizens COVID-19 Task Force ezakhangela indlela zokuthi singasebenza njani koBulawayo sincedisana uhulumende labantu lenhlanganiso esizimele zodwa lamakhampani okulisaneni lo mkhuhlane lo we-coronavirus.
Ilunga ledale lephalamende ephumula uNkosazana Sichelesile Mahlangu usola ugatsha lwezempilakahle edolobheni lakoBulawayo.
Thorn Grove Hospital, what I can say ukuthi Thorn Grove is not yet, Thorn Grove ayikho prepared for i-corona. Akukabi ready, akulalutho compared to e-weeklings. I-weeklings isilindele ukuthi any patient engabuya sebela ukuthi bangamela phapati lapha eThorn Grove engibona ukuthi ngakulalutho. So i-ministry fanele ivume ukuthi eThorn Grove abakayenzi lutho. Rather than ngoba thina sathi sibabuza basitshela bathi sebe-ready in every provinces. Ngiyabonga.
Isibhedlela seThorn Grove Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilithumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa ukugcina amathumi amathathu. Kodwa okwamanje akulamuntu ogcinwe khona. Amalunga edale lephalamende kuthanye athe asilungelanga ukugcina izigulane. Izisebenzi zempilakahle lazo zibikwa zisengozini yokuthelelwa leligcikwane ngesimo esikhona manje esibhedlela ngoba bengelampahla zokugqoka ngesikhathi behlola kumbe beselapha abantu. Indlu ekhangelelwe ukugcina izigulane, ingubo, imibheda, konke sekugugile kuthi lezisebenzi zempilakahle bezikhala ngezembatho lapho zisebenza lemithi yokulondoloza ukuhlanzeka yama-sanitizers. Okwamanje inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization ayikabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19. Iqakathekisa ukuba abantu benqabele ukubamba leli gcikwane njalo behlale behlanzekile. Isigulane seVictoria Falls yiso esakuqala ukubanjwa lomkhuhlane elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.